Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele, babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Ngendlela limpi esibulalise ngayo abantu, kungaba lelakusasa lapho esingabona amazwe omabili edlalana kuhle na.
Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe, bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane.
Okungamisa impi kungaba yisivumelano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yikuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israel olokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abe phila ngendlela ehloniphe elinye lelinye.